Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 ngcwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abukholo lwesipostoli bathi kungakhathalekile lokuqhamuka kwamkhuhlane wendingindi abasoze bahlabise abantu babo.
Asikholelwa kukho, sikholelwa kuNkulunkulu. Sesidinga khona ukuthi khona abantu bangahlatshwa ama-vaccine lawo. Ababuye bezothola usizo emasonto.
Ukukhwezwa kwembadalo yokuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhangelelwe ukwehlisa inani labazancintisa kulolu khetho, kulokhetho olwedluleyo olwaluminyene.
Kodwa ungakhangela phela kande ngo 2018 besile 23 candidates ama presidential candidates.
Indodakazi yomngane kamongameli Vladimir Putin wele Russia uAlexander Dugina ifa ngemva kokuba imota yakhe ebithiwe ngumacupula idubukile yaba yizicucu.
Yeah, abangeke bayekele ama-Russians ukuthi bathi bona Ukraine ngoba angithi kuvele kusempini kuyalwiwa lapha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Iziphathamandla zempilakahle kobulawayo zibikwa zilokhu zisadingisisa ukuthi umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa eManicaland ungaba usuhlasele abantwana abangaki kuleli dolobho. Umkhuhlane lo usubulele abantwana abedlula ikhulu lengxenye 157 abangahlatshwanga ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane elizweni jikelele kulandela ukuqhamuka kwawo eManicaland. Intatheli zindaba eStudio 7 ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umkhuhlane wendingindi usubulele abantwana abedlula ikhulu lengxenye i-157 abangahlatshwanga ijekiseni yokuvikela umkhuhlane lo. Lokhu kwethulwe ngumphathintambo wezokukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mutrangwa. Embikweni wakhe uphinde wathi kulabantu abazinkulungwane ezimbili asebetholakale belawo. Ngakho-ke uhulumende usesungule uhlelo lokuhlaba abantwana ijekiseni lokuzivikela ukuze kwehliswe amathuba okubulawa yiwo. Umnumzana Gift Ndlela umongi sibhedlela sakobulawayo uchasisa ukuthi indingindi ngumkhuhlane othelelwana njani ebantwaneni.
Indingindi ngumkhuhlane ojayele ukutholakala ebantwaneni abancane. Lowo mkhuhlane uthelelwana ngokuthi umuntu kumbe umntwana uyabeke wathinta indawo lapho kubambe khona omunye obele umkhuhlane lowo, kumbe kwesinye isikhathi nxa bedlala laphana abantwana kube lokuthintana kwemzimba kumbe betshintshane amathe kube sokusiba lokuthi bethelelane lo mkhuhlane. Kodwa umkhuhlane lo ulakho ukuvikeleka ngokuthi ehlatshwe amajekiseni esithi ngama-vaccine. Ama-vaccine lawa ayasiza ukuthi engatholi igciwane lendingindi. Indingindi ibonakala emntwaneni ngemva kwamalanga alitshumi kusiya kwalitshumi lanye.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Ndiweni, umzali oselokitshini leNkulumane, uthi uhulumende uyaphuza ukuletha imithi yamajekiseni okuzivikela emtholampilo lezibhedlela.
Okusidanisayo ukuthi imithi yokuvikela iyaphuza ukutholakala. Kuyabe kulokhe kuthiwa ubuye uzokhangela kuze ucine sokulethe umkhuhlane osumemethekile. Okuyikho esikufisa kakhulu ukuthi kulungisiswe masinyane. Kubuhlungu ukulahlekelwa umntwana ngento ebingalungisiswa.
Udokotela Mthabisi Bhebhe wakobulawayo uthi ingozi enkulu idalwa ngabazali abalenkolo ezibalela ukuhlabisa abantwana amajekiseni okuzivikela.
Imizilizi idelela abantwana abangatholanga i-vaccine ye-measles. Ngakho ke okukhona kathesi ukuthi umntwana wonke ongavaccinethwanga i-measles kumele labomongikazi ukuthi ethole i-vaccine ye-measles. Yikho ke ubona eZimbabwe abantu abale-measles abaningi abantwana lapha abama-church akhuthaza omama ukuthi bengavaccinate abantwana nxa bezalo.
Kusenjalo kobulawayo sekuqhamuke njalo umkhuhlane wesihudo. Unkosikazi Wendy Mdlonga umhlali wakobulawayo uthi kakulungiswe udaba lokusilela kwamanzi kuqala.
Okubuhlungu ukuthi futhi njalo le council layilandeli futhi ischedule abasifakathi bavala nini bavule nini. Uyathibona besithi 72 hour water shedding kodwa bagcine bevale iviki yonke and impompi nxamanzi evuya khwamphana vele irust yona leyo izinto ezinjalo asakwazi ukuthi amanzi asivulela wona ahlanzeke okungakanani ngoba bekuya vele elomunye umhlobo. So umbona ngani nxa ungalungiswa indaba le yamanzi ungani konke lokhu kunganqabela.
Imizamo yokuxhumana le council yakobulawayo mayelana lokumemetheka komkhuhlane lo yehlule kodwa umnumzana Charles Malaba owenqabe ukuthathwa ilizwi wazise iStudio 7 ukuthi amanani akhitshwe yikhansili kuphetha usuku lwayizolo atshengise ukuba kucatshangelwa ukuba kulabantu abahlanu abangabe belendingindi bekusahlolisiswa ukuba balawo lobahatshi. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngobathabile Masuku.
Lokhu sikudaba lunye abokholo lwesipostoli bathi kungakhathalekile lokuqhamuka komkhuhlane wendingindi abasoze bahlabise abantwa babo. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Max Mkandla.
Hayi umkhuhlane lethina gasoze sigijimela ukuyahlatshwa injekisheni ngimithi le engeniswa ebantwini le yimithi ejulileyo kakhulu njalo kumele sikhangele futhi imithi yabelungu abayibo abasinika ama-sanction ukuthi babe besizwela ngaphi umusa wabo ngowani. Imithi yabo leyi thina gasoze siyithakazelele njalo thina ngohlobo lwethu langokholo kholelwa ekuthini lokho esikuphiwa nguNkulunkulu yikho khona lokho njalo siyasila. Umkhuhlane yengamemetheka kodwa sesizama ukuthi khona abantu ababalekele emasowe kababuye bezodinga usizo. Ama-vaccines yabo lawa kumbe ngamaphilisi kumbe kwini asikholelwa kukho sikholelwa kuNkulunkulu. Labo amaqhinga abona lawo baphiwa nguNkulunkulu kodwa ke thina kasakholelwa via i-vaccine. Sesidinga khona ukuthi khona abantu bangahlatshwa ama-vaccine lawo ababuye bezothola usizo emasoko. Kulilungelo labo abantu ukuthi begijimele khona ngale ngoba beyakuvukunukelela kwemithi leyo la engasanukiwe esibhedlela khona lapho. Njengesendulo kwayimithi wawuthi ungena esibhedlela uyizwa ukuthi iyanuka ula uhle ubone ususilile. Khathesi vele kugcotshwa i-vaseline nale kuyafana nokuthi ngama-perfume nje. So thina kasikholelwa kulokho sesikholelwa kuyena lo asibiza ukuthi silale enhlane sibonisana labanye khona ngale kulokho babe kuphiwa. Umkhuhlane ungakafiki kumbe impi ingakafiki kumbe indlala ingakafiki uNkulunkulu yabo umoya wakhe usukhulumile phakathi kwethu ukuthi kuza kubala lokho kube sokudingwa amaqhinga ukubana kungamemetheki abantu bethole bebe lokusila ngakho abantu bazasila behlezi emasowe.
Manje khonokho alibone na ukuthi kuzabangela ukuthi imkhuhlane efana labo ndingindi yona le imemetheke.
Hayi imithi asoze isebenze kakhulu. Ukumemetheka kwendingindi yikuthi phela iyabingelatsho kambe yona indingindi lesisuke emakhiweni khona lemazweni abo la ahlakaniphileyo izizowele Africa ibaleke Africa izizongena la khona phela izweni leZimbabwe isuke kwabe yengena kuwathi iChinese yeChinese. Hayi abazokholo lapha bamemeza bekhona uNkulunkulu yabezwa kodwa ke thina ngokholo lwethu sibone ngazani lokho sokunqinekele abantu basala nje sebegijima laphana nalaphana kodwa ke emasowe emthandazweni njalo iyabe siyenziwe igazi lomuntu liyabe lingasathatheli imikhuhlane ngobana kulamanzi okugeza kulamafutha okugeza okugcoba ngawo I mean to say amafutha okugcoba ukubana ukuthi khona umzimba igazi lesikhumba somuntu singathatheli imikhuhlane njengama-measles yona leyo ama-smallpox lendingindi le ekhulunywayo. Imikhuhlane leyi isiminengi kakhulu ngalokho-ke hayi thina sikholelwa kuNkulunkulu ngobani uyabe sesinikile ukuthi kule mkhuhlane ongasozwelatshwe uyabe ongasozwelatshwe emhlabeni khona ngale kodwa-ke ngapha kolokholo lwethu uyabe selapheka.
Lo-ke ngumnumzana Max Mkandla okholo lwesipostoli ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Thank you.
Ukukhwezwa kwembadalo yokuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhangelelwe ukwehlisa inani labazancintisa kulolukhetho kulokhetho olwedluleyo olwaluminyene. I-commission yezokhetho yazise ngeviki edluleyo ukuthi umuntu ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kuzamele ahlawule imali ngamadola emelika azinkulungwane ezedlula ikhulu $120,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Yeah, empeleni vele imali isho khonoko ukuthi khona baza kuba balutshwane sibili abantu abazancintisa. Kodwa ungakhangela phela kande ngo-2018 besile 23 candidates ama-presidential candidates. Le into enzima kakhulu njalo yenza ukuthi khona le administration eyokhetha ibe nzima kakhulu ngoba abantu babe balana yazi le zinto. Labanye abantu bakhona umuntu pho ngivuka nje khona yena useyi-presidential candidate engelawo ngisho lama structures. So mina nxa ngibona mbonani imali le izakwenza ukuthi ube le investment civil labantu labo futhi bangayi kundaba ze politics ngoba bedinga imali. Yeah, ngoba kuzayenza ukuthi khona la ubekwazi ukuthi kambe nxa luzi 20,000. Hayi, no yekela sibe le candidate eqondileyo sibe ukwenzela ukuthi khona izinto zethu zihambe kuhle. Yeah, ngokubona kwami nayo ikho ngibona. Njalo nje vele yikho kufanele futhi ukuthi khona vele babe balutshwane bona babantu ukwenzela ukuthi khona izinto zethu zihambe kahle. Nxa kukhethwa ukhethwa abantu naba abathathu, ukhethwa abantu nabahlanu nje kuphela. Yes, then lokubala amavoti kuzayenza ukuthi ube very efficient lama results la angabile confusion. Nayo kubona kwami lokho. Kodwa imali le iqondile sibili ukuthi kayibe nenge kwenzela ukuthi khona kungabi liphongo ukungena nje wonke umuntu athi uzokontesta engekho serious. So kathesi kwengkona sizabona khona abantu aba very serious, uyabona lamabandla very serious, uyabona ngoba ukuthi khona ubuye uzothi ufuna ukukontesta kodwa ungelalutho nolalo lanxa vele sivotelo yikuphela ubona lokuthi kathesi abasebenzi bona abantu ababekhethiwe babe lokho nje bezidlela imali hole imali every month abantu bangatholi lutho. So ke ngalokho mbonani mina kuzancedisa kakhulu. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi imota zikamnumzana Justice Mayor waJajena omela igogwe nembudziya edalele ePhalamende ezohlobo lwama-trucks ezingamachumi amabili lambili zizathathwa lugatsha olulwisana lenkohlakalo olweZak kusacutshungulwa icala eletheswa uwaJajena. Ngolwesihlanu imota zikawaJajena ezimbili zithethwe lugatsha lweZak. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi abalandeli bebandla le-CCC batshisekile ngodaba lokuthi imali abayibuthelelayo engamadola emelika azinkulungwane ezedlula ikhulu $123,000 eyokuthengela umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa imota engangeni inhlamvu zombhobho ayiqondakali ukuthi yasetshenziswa njani ngoba imota yakhona ayibonakali. Manje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hello, hello, hello msakazi, 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 msakazi sakubona. Ungabe uyaphila msakazi? Msakazi, ngithanda ukuthi nge ngithi fahla fahla lapha msakazi. Kule ndaba yepolitiki. Yabona indaba yepolitiki msakazi yahlupha msakazi. Kula bantu labo fica bathukana benzani, bakhuluma nakubi, mthwakazi sihlahlabani. Bazwelusizi kakhulu mthwakazi. Msakazi ngoba ngani yazi ukuthi ungakhangela uHuru Kenyatta elo odinga bake baba nengxabano enkulu kodwa okwamanje bazwana yabona. So into elwisa ngumqondisi ma uchamise ngangena ayifeze liyananto abantu laba bengazwana ngezinye indlela. So wena othukayo uyabususele ngapi? Eish bazwela usizi ngoba kabakwazi ukuzayo bathi uchamise uzangena alungise izinto. Ukulungisa kukachamise izinto yokuthi amaNdebele asebenze ngobunenge esiNdebeleni amashona esebenze ngobunenge esishoneni into esiyikhangeleleyo. So umqondisi into efuna yona leyo. So wena othuka uyabususele ngapi sokunjalo? Hayi futhi inkosi yami.
Salibonani, salibonani bantu bezimbabwe, salibonani balaleli bestudio 7. So lapha bakithi yazi siyabe sikhala nxa sokukhulunya indaba ezinzima. I-South Africa ilokuhlukuluza abantu bethu okukhulu kakhulu njalo laba abantwana bengela lapha abangaya khona. So lapha sicela ukuthi uhulumende wezimbabwe abake bahlanganise amakhanda babone abakwenzela ilizwe. Ama-industries avalwayo lapha eBulawayo maningi kakhulu ukuthi mayivulwa abantwana bangasebenza sibi kodwa nxa abantwana bezabe sebetshona sebegijinyiswa sebebulawa hayi futhi akuhlupheka amaNdebele kodwa ngaye kuhlupheka kuthiwa abantwana base-South Africa ngamaNdebele amashona agcwele khona le ngodriva bamagoneti batshona bebulawa kodwa kathi kuhulumende kuthini khonoko ukufa komuntu kuyinto enzima njalo uhulumende ngumuntu wobusa abantu ngeke kube nguhulumende wezihlahla sozwelana abantwana libalungisile akula futhi i-industry engavulwa ezilonge ilizwe lelinge la mali yalo kodwa nxa imali yelizwe ingaba khona bangavula ama-industries kathi imali izabe isehlulana ngoba izabe ingena emabhenki siba le-interest abantwana basebenze ekhaya baphumule South Africa ikisalele lizwe layo. Ngiyabonga.
Ya Studio 7, Studio 7 njani ya imthwakazi Republic Party ya iyabahlaba abantu abaningi abanye sebeze bezikhulumela ukuthi bona abazukulu emathepheleleni imthwakazi Republic Party yonke le yihamba ibahlaba ibahlaba babona phela ukuthi maye imthwakazi Republic Party thathi imathepheleleni layo labo bona basishoneni babasebasabile lapha nemathepheleleni okunye imthwakazi Republic Party impela hayi ilibadla mpe sisilithembile emathepheleleni yizapho hayi ayehluleka kudala ya yabona ukuthi kulo mama lo othiwa ngukhethiwe Bhebhe lo mama lwana seBotswana lwana mama lwana othiwa ngukhethiwe Bhebhe lwana mama lwana sima kungayo kucongress mama lwana sibe fako sibe ebengu-vice president kamqondisi umqondisi hayi kuright impela kupresident usasikhokhelela kahle kakhulu kodwa umama lwana othiwa ngukhethiwe Bhebhe lwa mama lwana lekhono mpela hayi imbokodo eziningi sibe engazivusa sibile amakhanda ngoba mama lwana lekhono straight ukuqinisa ukuthi keeper njengoba linjalo njengomqondisi yiba abantu esibafunayo labo bangakhulula umthwakazi hayi khona labo abantu abawelokhu bechallenge befihla umphini besesaba hayi nasifuna abantu abanjabo ukhethiwe Bhebhe umqondisi moyo ye yiba abantu abangasimela labo sibili sisibathile sisibathembile komthwakazi.
Ah siyabonga ukuzwa amabala amahle kangaka emajaheni asemazweni siyacela ngomusa siyacela ngomusa umprofiti lo okhulumileyo asiyemprofiti vela kulanto othiwa ngumprofiti indaba kuhle kuhle emhlabeni kakulanto othiwa ngumprofiti ngani uthiwa ukhona umprofiti ngani abantu kabadubeki kangaka akulanto othiwa ngumprofiti umprofiti yena lo umuntu othengwe umana wenzela ukuthi abantu behle belahlekelwe lithemba bathi bona avele ukuvota kusancedi ngoba vele sehle wawina lo asihambeni siyevota 2023 usiphathele enye into esingayaziyo 2023 kuya lenye into elingayaziyo kuphela into esihluphayo siyahluphana thina ngapha emaNdebeleni kulabantu bakamthwakazi kulabanye abantu be-TCC abanye abantu angazi ukuthi umbono wabo unjani ngani bathengwa labo futhi ngenye iparty futhi khonapho ngoba uyezwa sebesolana beze besolane bekhuluma lamagama abantu hayi okudlayo kulabanye abantu khona basiyakwazi abadla inyoka kulabanye abadla inkawu kulabanye abadla intobani dlani uthule kusenhliziyweni yakho lokhu ungambona mina ngikuzana uPF nyekela umbone ku-TCC nyekela ikhona bembona khona umbone ukulukuzeni ngikhona bokumthwakazi nyekela lawe nqawe lapho khona yenza lokho ikhona ubona la nqa sithatha omama bangafana nomnye uchoice omnyama omnye uchoice obovu omnye uchoice omude omnye uchoice omfitshane asikwenzeni ngenhliziyo lokhu 2023 asivote asiregister nje asizovotani ndibone 2023 uthule difference kule mnyaka yonke le ng 42 years 2023 uza lokunye lapho andiniki asiye profit but ndithengise enye into ezayenzakala kuphele ngayibalayo kusikade eBhayibhelini ngayibona asihambenini kuphela siyevota kuphela sivotela amabandla esiwafunayo kanti itshotshoze yethu ivotelani liphi hayi ngilalelami mina kuphela kodwa kanti itshotshoze yethu lani hambani kile so lina hambani emabandleni enu liyawusupportayo livote ukuthi i-answer iphuma ithini. Ngiyabonga kakhulu buyali register yobuningi wenu khanate siyaqotshwa emazweni liyaqotshwa emazweni lokho lisithi lifuna ukuqumela izwe phakathi liyaqotshwa emazweni egoli abalifuni liyabuthwa njengenkukhu sifoke emazonkweni siyethengiswa liyehluke ukuthi lizokhuleleni lizwe lokho lisithi ye badala libone ukuthi lizavota kuhle abadala thina lithi
esalungiselwe ukulungisa okubi linalicatshile uyanini sizowenza sonke siyabonga kakhulu ngundebeleni alokhuluma elihlala limsola ethi ngumdala wensuzu othanda amashona hhayi mna ngu-triple c vele abangithandayo bangithola ngale ku-triple c yiphathi yami engiyifunayo vele ngaqalise iseseyi-m d c katswankirayi ngazoyilandela iyi-m d c alliance namhla ngu-triple c vele kantshintshi phathi hhayi kantshintshi ngiyabonga
tide seven livuka njani basazibethu livuka njani basazibethu abahle kungumsebenzi omuhle elisenzela wona imihla namalanga konke konke nje nisenzela khona basakazi ye hhayi nathi siziphilele kakhulu bagithi siziphilele ye mina lo ngifisa nje ukudlulisela inkulumo yami le kakhulu angathi ngaziwa ubaba ugawule lezani u-p f yakhe ma sikhuluma ngamalungelo abantu kumbe sikhuluma ngokungakhululeki kwabantu sisuka sikhuluma ngento ezifana nokuthi singabantu basezimbabwe sidinga ama-magistrate asezimbabwe hhayi ama-magistrate we-zanu p f sidinga amaphoyisa abe ngasezimu engabe ngawe-zanu p f sidinga amasosha abe ngawezimu engabe ngawe-zanu p f sidinga amanensi lamatisha lababalisi bebe ngabasezimu hhayi abe-zanu p f yizi izinto esikhala ngazo kakhulu ukuthi akungalike akungabi bengakholonayizwa yizanu p f bonke labo bantu ngoba wonke umuntu even we-opposition party ubheke bona ukuthi hhayi ngizoyamangala emthethweni kanje kanje umthetho udlala indimayo njengomthetho hhayi njengezanu p f so labo bantu bonke mbabala amatisha amaphoyisa amasosha bonke labo bantu labo amanesi konke lokhu yini yini bonke labo bantu yebo basebenzela i-government but basebekholonayizwe yizanu p f so yile nto esisuke sikhala ngayo so wena if ma ungeke ukuzanu p f suzithola ususelekengwane awukwazi ukusithola usizo olupheleleyo izilongo ma ungasowezanu p f yileyo nto esikhola ngayo amalungelo esikhala ngayo
salibonani salibonani kwistudio seven siyalibingelela lonke ngomusa langothando siyalibingelela abantu bakithi ezimbabwe hhayi siyazizwa inkulumo ezikhulunywayo eziqondileyo lezingaqondanga kodwa-ke ngizagcizelela la ngiphendula kakhulu ubaba undebele according uchamisa lo mnangagungcono ngcono kakhulu ndebele kakhulu kakhulu lanxa uyisapoti zama ukunanzelela 17 councillors kobulawayo ngamashona abantu besindebeleni bonke ngamaphini bonke ku-m d c and then usiye emuva lapha kusesengubaba uton grabe becabane labo gibson asoze ngikuchazise konke kwakule problem ba uton grabe esesenza wrong thirdly uphetheni ozosiza ngakho abantu elikhuluma ngakho ukuthi uzoba lotshintsho olungcono kuyini olutshengise khona ukuphethe ozokusiza incede ngakho abantu okwaziwe nandebele mpela malumane ikuyini ukuphethe ngulo jaha uyochamisa ozosiza ngakho abantu okhona ezawucela imali le angeke bemnike imali banike umgabe wabaphendukela
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Ukwezemelika, indodakazi yomngane kamongameli Vladimir Putin wele Russia u-Alexander Dugina ife ngemva kokuba imota yakhe ebithiwe umaqupula idubukile yaba yizicucu. Amapholisa kwele Russia athi kusobala ukuthi leli bhomba belijonge ukubulala uDugina kodwa labulala indodakazi yakhe uDaria obetshayela imota kayise. UDugina ubikwa nguye olalelwa ngumongameli Putin njalo engaba wamcebisa ukuhlasela ele Ukraine. Ngokunjalo uPutin ubikwa esethesa ele Ukraine icala lokuba lesandla sokubulawa kukaDuga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locumungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ya kungathi akukaphumi kuhle. Ye abangeke bayekele ama Russians ukuthi bathi bona Ukraine ngoba angithi kuvele kusempini kuyalwiwa lapha. Kodwa ke bangabe beloge bekhangele Ukraine kanti sokulo kunye okubangenelayo. Awukumele ukuthi bakukhangela ukwedlula Ukraine ngoba la iRussia angithi nqa ichaya ngale eUkraine. Kuyavuleka futhi ezinye izigaba ngemva kwayo ngapha. Enxa yongabe sokungoku kunye enqeso kulokunye okukhangelela ukuthi kuhle kusebenzise lona leli thuba lempi ukuthi lichaye khona ngale eRussia.
Sike seze ukubana sokusesatshelwa ukubana amasocha aweRussia engangena ku-nuclear plant. Ingozi engaba khona ubona ngani ingaba ingozi enkulu kakhulu yini?
Ye, la mabutho sibili aweRussia avele wona ngokukhanya ngathi asekhona phakathi kweplant ile. Okwesatshelwayo ukuthi kuzadubuka into enkulu laphana ezachaya imimoya lebulalayo iradio active leyo imoya lebulala abantu. Yiko osekukhanya ngathi kuyesabeka laphana. Akumelanga ukuthi kulwelwe khona phana kumbe kujikelwa amabhomba khona phana kumbe la iRussia ibe la mabutho ayo khona phana. Ngoba okwenzakalayo khathesi kuyikuthi akusaqedakali ukuthi kufanele ukuthi kwenziwe njani. Kodwa kuyingozi enkulu kakhulu eza kwenza ukuthi lawa amaRussians afe ngoba umoya lwana uzaphephuka usiya khona le eRussia. Kumbe ezigabeni lezi abasebesithi bazibambile bona asebezithethe khona ngale Eastern Ukraine. Njalo uyachapha futhi ulwandle umoya lwana usiya khona le Europe khona le. Umoya lwana mubi kakhulu. Umoya ongabulala abantu abaningi kakhulu. Yiko kulokhu esatshelwa sibili okukhulu kuyingozi enkulu ukuthi kwenzakale khona lokho ngoba izinto zangkhona zizigaba ezimbili nxa ngizilalelisa ukuthi khona kuzadubuka into ezachitha umoya lwana laphana kwi-nuclear station. Kumbe yona i-nuclear station leyana ishorte i-supplies ezifunayo ukuthi iphile ibe irana laphana. Bese kugcina kutshinya umoya khona laphana. Umoya lwana uyingozi kakhulu. Umoya obulala khonapho sibili. Umoya omubi kakhulu.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe obexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika esigabeni se Texas.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Hayi, siyabonga isikhathi so singasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abokholo lwesipostoli bathi kungakhathalekile lokuqhamuka komkhuhlane wendingindi abasoze bahlabise abantwababo. Ukukhwezwa kwembadalo yokuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhangelelwe ukwehlisa inani labazancintisa kukhetho oluzayo kulokhetho olwedluleyo olwaluminyene. Indodakazi yomngane kamongameli Vladimir Putin wele Russia uAlexander Dugina ifa ngemva kokuba imota yakhe ebithiwe ngumaqhuphula idubukile yaba yizicucu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama.